ukukhulumile umkhokheli wethu uadvocate Nelson Chamisa ukuthi khona okwakuqala kusobala ukuthi khona izinto kuleli lizwe kasamanga kuhle, kanti njalo indlela izinto ezimi ngayo kuleli lizwe kukhanya ngani kakusela mkhokheli omkhona. Okutsho ukuthi ke kathesi sokutshengisa ukuthi sokule vacuum ekhona, kukhona okufuze kwenzakale ukwenzela ukuthi ilizwe libe njalo lomkhokheli libe nalapho eliqonda khona. Wasesitsho ukuthi kodwa isikhathi asikakwani, limbiza kayikaxwathini kwanela sokuseduze kodwa. Ukhulumile ngendaba kamhlaka 31 July ukuthi hayi thina njenge-MDC Alliance kasikhethi ukuthi khona i-action yokulungisisa ilizwe ivelela ngaphi. Leyo action kamhlaka 31 July siyayisekela, kodwa ngokubona kwethu limbiza hayi kayikavuthwi sokuseduze kodwa ukuthi kulunge.
Ye baba Thuma, uyambuza lapho uyakhuluma ubaba uSibanda.
Mthembo, into ekhona ini since baba Nozibuse kwelakithi eZimbabwe, into zonke esesizenza sezihamba ngento le abathi ngesikhiwa ngama-democratic tenets, okusho ukuthi bona ukuthatha umbuso kumele kube into e-democratic, into esemthethweni, into e-constitution eZimbabwe. And into yokuthatha umbuso lapha eZimbabwe okathesi ukuthi kona ukhankase abantu bakuzwisise njengakhona abakwenza be-MDC kubona belama-seats e-parliament abalawo, ngoba bakhankasa labo bakhankasa kona baziswa ngabantu ababazwisisayo babavotela. Ngikhuluma nje umfowethu uMadweko lapha u-MP ebhinga kona ukuthi into wakhankasa wanqoba owethu wayekhona ngale ebhinga, yiyo indlela eyokungena embusweni yenaleyo. Lezi zindlela esezikhulunywa lezi ezofuna ukushaya amashotikadi, ngiyathaba ngoba uyasho lapho ukuthi bathe bona hayi akukaqhwati vele akuqhwathanga, kuyaqhwatha ngo-2023 sesingena ku-NSD. Yiyo kuphela indlela abangangena ngayo embusweni ngendlela epheleleyo ukuthi be-election. Nxa kungasiko lokhu sokuphandle kwalokho, hhayi kuyabe sekukudla kudla ubona lokho.
Ye, kodwa nxa sikhangela baba Sibanda sibona ngazana abantu bathi bayahlupheka okumangalisayo, ngakho-ke sokumele kwenziweni ngesikhathi esifitshane esilandelayo?
Into ekhona Dube ngeyokuthi kungakhangela indlela esisiwa ngayo i-value yemali yethu yaseZimbabwe. Isisitsho ukuthi khona wonke umuntu othengisayo ongabe elalokhu azithengisela khona akasakwanisi ukuthi kusasa evuke enike abantu bakhe into yokudla. Umumo usutshengisa ukuthi indlela emi ngayo izisebenzi ezihlanganisa izisebenzi zikahulumende, ngitsho amapholisa kanye namabutho, kabasakwanisi ukuthi imali eyo abayiholayo bevuke kusasa bethengele abantu babo into yokudla. Lokhu kwakuyinto akungeke kusukele ngaphambili kunje Dube. Akusoze kuvumakale ukuthi umuntu wonke osebenza lo ongasebenziyo engakwanisi ukuthi yena ezinakakelele muna. Ngenxa yalokho-ke, ngenxa yakhonokho kuqakathekile ukuthi khona abantu bebuzane ukuthi senzeni njani. But nxa lapho abahluthuna amandla mhlaka 31 July 2018 ngokungafaki ama-result ayiwo awavotwa ngabantu baseZimbabwe bengafuni ukuthi bona ngokwabo bethi ebantwini hayi bantu bakithi lapha foshuwa izinto ngazimanga kuhle, abantu bazazisukumela bodwa bengene ezifidini ukuthi kuyabazisa ke laba bantu ukuthi hayi sebehlulekile, ngoba bona ngokwabo ngani ngabala mihle ukubona khona lokho ukuthi sebehlulekile. So ngibona ngani mina okuyakwenzakala ukuthi hayi abantu bazasukuma, abantu bayangena ezifidini. Makangena ezitredini umuntu okuzavuma ukuthi ufuze kuhlalwe phansi ngilungisiswe. U-2023 okukhulunywa ngumle wethu hayi ukhatshana kakhulu, abantu abangeke baqhubekela phambili ngendlela oyiyo beze bemile lo-2023.
Baba Thuma.
Ye. Mthembo, into ekhona lapha yile. Emuveni ngapha bese sijwayele into leyana esiyithi ngesiNgisi i-populist politics. Ukuthi bona ngingawunika umzekeliso ukuthi bona ngiyakhumbula ngomunye umnyaka uMinister of Finance that time wangubaba uChinamasa ekhuluma ukuthi hayi inizala mali yokuthi sibadele ama bonus kodwa u president wayekhona ngesikhathi leso umoyi ubaba umgabe wathi fike wathi rally wathi hayi ilela ngichaza abantu wathi hayi akona into enjalo i bonus izabadala dingani imali kodwa kwana nda ukuthi hey ukuchaza abantu ngasona leso isikhathi kodwa kubulala umkhonomi ifeza ngoba leyo mali yabe iyabiza phela ngayo so kathesi okwenzakalayo lapha yithi kona lo uhulumende okhona owababa umnangalwa is biting the bullet straight la bayenza lokho anotona kubuhlungu kathesi but kusasa kuza gcina sewulunga and imgodi imizamo naleli lemgoqweni leti yenzakale vele
zikhona
kodwa into eqakathekileyo yikuthi kona abantu asenzeni into yokuthi kusasa kuza siphumela kusho kubuhle hathi ukuthi kona sithabe namhla sidle namhla ngoba udle ukudla okutshontshiweyo kunokuthi ngabe uzisebenzele udle lokwana kube khona forever and ever uzayala utshontsha kuze kube nini kwesikhathi uzasweli into yokutshontsha so lapho kukhona yikuthi ezizinto ezizakalayo lapha yes they might seem painful now kodwa kusasa langikhona yiye ezaphuma isincwa ngoba kusiyabe siyenze into eqondileyo hathi into yokuthi kona uthabisa umuntu namhlanje kodwa kusasa kube njengalokho okwenzakala emakhansilini amakhansili abanathi abona cishane izikwelete zabantu abantu bathaba kakhulu kodwa kathesi ama-councils ziya paralyze ngoba imali zona leziyana asazange zaba recovered futhi after into yonaleyana eyenzakalayo but kusenzakala ngoba bana abantu bashaya impululu bakholisa bashaya ingquzu kodwa ke sikhathesi sokubulala sukuzame sokubulala ama-councila lana futhi
ye phosele ukuqina khonapho babasibana
ngiyakwazi ukuthi Dube akula nto ebuhlungu njengokuzama ukuvikela uhulumende kamnankapa ngimlalele lapha kuthuma ubhukwami nxa ekhuluma uyezwa ukuthi hayi indoda iyazama sibili but iyaswela amazwi engawasebenzisa ukuthi iwakhulume uyabona ubuhlungu esihamba phakathina kwabo ngayisikho ukuthi khona kumbe yibuhlungu lobana obubuya ngenxa ye-deliberate plan kahulumende to revive the revamped economy kayisikho khathesi silo mkhonomi ophoye ukuzihambela wodwa nje kawula muntu akala plani umthula ukuthula ungambuza ukuthi sisuka lapha siya ngaphi akala plani akakwazi yizinto eziphoye ukwenzakala isizathu kuyikuthi uhulumende lo okhona akula muntu one-confidence phakathina kwakhe ngenxa yendlela angena ngayo okwakuqala kodwa okwesibili ngenxa yendlela aziphatha ngayo nendlela aphatha ngayo umnotho kahulumende namhlanje siyakubona kugcwele ku-social media kugcwele all over the media ukuthi khona kule mali eyatshontshwayo itshontshwa ngabantu abaseduze lo mongameli welizwe and nakho siyakubona kulo mfokazi ukuthi umnankagwa angabe eseduze nalabo bantu abadla imali ngoba nanguminista owa-authoriza imali yana lanamhlanje lokhu ekusebenza kungu-minister of health nakula lutho olwenziweyo kuye kodwa abantu abadla imali leyo bayaziwa so-ke indlela izinto ezimi ngayo uhulumende angeke wathembisa isisebenzi sakhe ukuthi khona mana kuyalunga lona isotsha kathesi sikhuluma nje cannot afford ukuthi ethenga impuphu ngepeni yakhe ayiholayo nginjenje ngingu-MP ngihola imali ephansi kwe-50 US dollars akusela muntu osebenzayo ngaphakathina kwaleli lizwe okwanisa ukuthi ethi nginakakele imuli yami ngisebenzisa ipay engithola kuhulumende kumbe ku-private sector so okufuze nje kwenzakale ukuthi laba abantu bethu ukuthi hhayi thina sesiphelelwe ngumbono bese kubuya ndawonye-ke abantu bese besithi silungisise njani into zethu unfortunately laba bantu ngenxa yokuthi bona yibo abalokhu betshontsha anti yabona ukuthi kathesi Dube sike sabona nje incwadi evela kuminister of health and sishili sebehlathe iplan elikahulumende sebefuna ukunika iparty yabo yiyo indlela akade bevele besenza ngayo-ke lokhu botshontsha unless we stop ukutshontsha lokho okwenzakalayo okwenziwa nguhulumende capture enziwa yi-governing party unless we do that akula lapho esiyabuya khona sonke siyaphela besale kusinjabona
ye kuba khona bobathula
into ekhona sibili emqoka eliqiniso yikuthi ye izinto zinzima and zimele umuntu wonke Mthembu umfowethu sibili umadweke uyakwazi bona ukuthi na nxa abantu besihlupheka ukuhlupheka akwazi ihlanganiso akwazi kumbe bandla elenkonzo kuhlupheka umuntu wonke kufanana into esiqakathekile yena leyo yikuthi ona kulokuthi kona kube umuntu abona hayi ukhulumele kahulumsehlekele then sina singene ungene uyenzeni indawo ungakwenzi kathesi kwabana ngoba being in opposition politics akusho ukuthi
uyakwenza njani
politics kumele ufake izinto ezisaza uhulumende constructively kubunjwa into sisonke esindaweni being in opposition akusho ukuthi ungasho ngomntana weZimbabwe kusho ukuthi hayi lawo lomunye umbono ufake beletafuleni umbono wangikona uqhube ngoba at least lo uhulumende kazamlangako awuzange uyale imbono yabantu uthe wonke umuntu uyani sisebenze endawoni ngikhuluma nje even u-advocate uthamisa wanxuswa ngumongameli unangako ukuthi uya ndoda sibonisane siqhube endawoni ngoba vele akula even emeliyo kapho sikhuluma ama-democrats lama-republicans noma-ke bephikisana kodwa nxa sokubuya ekubumbeni lobuseni i-America bakusebenza bendawoni they always say America first yikho uphela okuzayenza ukuthi kona ilizwe lithuthuke langapha eZimbabwe sifuna into enjalo ekuthi ona uthamisa ngabuya etafuleni le mbono yakhe wonke umuntu ofunayo kumbe ngowe-church kumbe ngowama-civic organization uyani le mbono yenu sibonisane sikwakhe ndawonye ngoba even labo bengathatha othamisa labo badubeko kathesi lapha bethiwa yiwase-governing party thina singabe siloku sidonsa urwayithi siyale akulanto ekuhambayo uhamba kuphelabuya ndawonye njengamazimbabwe sithi hayi madoda asibonisaneni ye nguye kathesi obusayo kodwa mina lami ngiku-opposition ngithi mina sizeso ngabe bakhuluma besithi hhayi sesifake lokhu nalokhu sesifakele imbono naleyi kodwa akula muntu ofuna ukulalela ngabe ngiyakuzwa but akula mbono seyake yafakwa into ekhulunywayo kuqala balatho ukuthi mgabe masco wahamba and then wathi kalesisizanupf must go mina sengathi anxa bathi zanupf must go on ngathi bakhuhle ukuthi bafake u-on ekugcineni uthi zanupf must go on but labo they need to be part of this thing abafaka imbono yabo etafuleni sibonisanini all hands on the deck sihambeni sindawonye izimbabwe ngethu sonke ayila MDC ayila njalo upf phakathi it's for zimbabweans
ye siyabonga kakhulu-ke baba Thomas sibonge njalo ubaba uSibanda lingaphinela kusasa ngihlobo zambonge kakhulu.